esikubonileyo njalo okuphosiswe ngumthuli njengominista kazange ekhulume lutho ngezimali ezizasetshenziswa iZimbabwe Election Commission ngenxa yokuthi vele siyakwazi abantu bezanu bayesaba ukwenza ama-election, bayesaba ukwenza ama-by-election, bayanqaba ukuthi abantu bakhampeni bona bekhampeni ebusuku. Yikubona amanye ama-political parties afelwa izihlobo ngoba abananzi i-COVID regulations ukuthi abantu bengahlangani kanye bebaningi. Yikho-ke khonapho sizwa i-ZEC sithi yona ilamali yokwenza lokhu lalokhu kazange ekubambe ejulise ukuthi njengoba sizaba la ma-election ngo-2023 uza kuhambisa njani. Ngabantu belokhu behlezi besethi kukubatha kwenzela ukuthi baphonge ujuma abantu. Yikho-ke umacathelana akafuneki imali izanu sidinga izimali yona vele i-government sifuna ukusebenzisa abanye abantu ukuthi bathathele izimali bebasponsa ngoba vele besaba. Yikho-ke mahlaba ezulu konke lokhu vele kazange kuphume kuhle kithi sibona ngani ngamadlwane nje siyabona.
Kodwa sesikhangela phambili ungathi impilo izaba njani ebantwini abaningi sesikhangela okwenzakala ezikolo, ezibhedlela lakuzo zonke ingatsha zikahulumente.
Ngenxa yokuthi uminista uMthuli Ncube ukhuluma ngokuthi ilizwe lizaba le mali ezakhwela igrosi ngesikhiwa, hhayi bakhangela bona abamabhizinisi amamalsinia lamamalsi national companies, hhayi umuntu oselupani ozamazambuzi osejotsholo osemaripati oserishinga. Abakhangeli ngobuyanga obukhona, bakhangela ngamasekthari lemigodi laba abahuquluza khona imali bazenzela omathanda. Thina be-MDC sikhangela kakhulu abantu abampofu njengoba siyi-pro-poor Social Democratic Party. Bangaki abantu abangasebenziyo azange sizwe ukuthi uzaqeda njani ubuyanga lokulungisa imisebenzi emitsha ukuthi ama-graduate labantwana abakhulayo bazuze imisebenzi. Asizwanga ukuthi uzaqeda njani ubuyanga obusemareserva abantu abalangitsho le mali yokugayisa. Sekuma begayisa umumbu batintshana bagayisa ngomumbu. Imali okuthiwa imali vele ayikho njengoba abantu bonke sebefuna i-United States dollar. Asizwanga ngitsho ukuthi imali yeZimbabwe izaba lohlonzi nini njalo lokhu eqashile ukuthi sizaloke siqhubeka sisebenzisa i-United States dollar kuze kube nini. Abantu abampofu baza kwenziwani? Kazange sitshele kakhulu ngemisebenzi kahulumende ukuthi ama-civil servant, lamasotsha, lamapholisa, lama-CIO, lamatitsha bazaholani mali bani njengoba behola umlaza. Kazange ichasise kakhulu ngabatwana abangala bazali ukuthi bazalathwa njani ezibhedlela, bazafunda njani nokuthi inkomo njengoba zisifa kakhulu ngapha emandebeleni zingancediswa inotho yabo ibe khona ngoba siphila ngenkomo. Kazange ikhulume kakhulu nge-devolution leyo abathi i-devolution fund, hayi i-decentralization, akula devolution. Asila ma-provincial councils bamba i-devolution, babale mali, babale amabhenki, babale amamayini, babale zikolo, yikho konke lokhu sibona ngani abakaqalisi. Thina sifuna abantu balekele ubuyanga, babe lesikolo esilomkantsho, babe lesibhedlela ezilemithi, babe lamasimu okuthiwa ngama-title deeds kwenzela ukuthi umuntu develop awo, hhatshi ukubeke kuthiwa ulisi lelisi leyo vele namhla bayakusunduza bayaphonga ukusunduza. Mahlaba ezulu asivuse nini kukhankase kakhulu.